الليل.
Lami ngibonge utalono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mabasa 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uya kwele Belarus lamadodana akhe ngendizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola esiyaxoxisana lomongameli walelo lizwe lanxa engasosisebenzi sikahulumende.
Njalo nxa lokho esikuzwayo ukuthi ebehambe engelandatela izindaba zikahulumende ze-ZBC futhi ukuthi-ke kuyafihlakala.
Iqula le-SADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola umumo welizwe phambilini kokhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela ele-ZANU-PF le-CCC lamuhla.
Ngakho-ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-A2s ithi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo sokubangele ukugugudeka kweholo labo elisanda kwengezelelwa.
Thina njengababalisi sizinikeze umlando ngokuthi indaba yeholo lethu sizilele siyiqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi usuke elizweni ngeviki edluleyo esiyaxoxisana lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenze sikahulumende. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umkamongameli lamadodana akhe amabili angamawele uColin loSean bahambe ngeviki edluleyo kwele Belarus ngendizamtshina yokuboleka i-private jet ebhadalwa amadola eMelika adlula inkulungwane ezilithumi US$10,900 ngehola linye. Kubonakale imifanekiso yabo belomongameli wele Belarus umnumzana Alexander Lukashenko besetafuleni bekhanya bexoxa okwamabhizimusi. Unkosikazi Mnangagwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi baxoxisane lo Lukashenko ngayo yonke into okungamelanga kwenziwe nguye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Balule.
Kuyinto esuka ingathi iyadida kakhulu ngoba sisuka sizibuza ukuthi kanti uhulumende wethu weZimbabwe uqhuba kanjani inhlelo zikahulumende, ngoba phela nxa uhulumende weZimbabwe ethumela unkosikazi kamongameli ukuthi ayemela uhulumende kunhlelo zikahulumende kumbe kunkulumo esiphathelanele ukuthi uhulumende wethu umhulumende wabantu ubusa kanjani abantu kumbe ulenhlelo ezithini phathelane labantu. Lokhu ke kuyabe kusitsho ukuthi kukhona ke lapha singasakuzwisisi thina njengabantu beZimbabwe, kukhona okushaya amanzi lapha, kukhona okunukasa ntungwa lapha. Ngoba phela unkosikazi kamongameli kuzwakala ukuthi ubehambe engelaziphathamandla zikahulumende ezimele lezo nhlangothi zikahulumende ezinjengezempilakahle kumbe ezomnotho ezamabhizinisi, kodwa bekunguye kade engubamba zonke, emele konke, emele abezempilakahle, wabuya wazomela abezamabhizinisi lezomnotho esiyakhulumela uhulumende, ephinde ebe isikhulumele sikahulumende futhi ehamba labantu bakhe. Lokhu kutsho ukuthi kukhona okunye singaba singakutshelwa okungaba kube kukhulunywa lapha kumbe okungabe kube kuhlanganiswa okungabe kuphathelane lezinto ezingabe zifihlakele kumbe zifihliwe kithi thina abantu. ngoba phela lokhu kwenzakala ngemva kwesikhathi uhulumende weZimbabwe kanye kule ndlela yokuthi kuloku huquluza umnotho weZimbabwe yilabo abamele uhulumende kumbe labo abaseduzani lababusi abaseduzani labaholi njalo nxa lokho sikuzwayo ukuthi ebehambe engilandatele izindaba zikahulumende ngitatele izindaba ze BBC ZBC kuchukuthi ke kuyafihlakala lokade kwenzi sizibuze ke thini ukuthi yini indaba kufihlakala kuyini okufihlwa kutheni kufihlwa lokho ke umbuzo omkhulu
kodwa bona abalandeli bemandla lezano PF bathi kujwayelekile umhlaba wonke jikelele ukuthi umkamongameli uyabonakala ehamba kwezinye indawo zamanye amazwe
abalandeli bezano PF bayasekela yonke into echiwo ngumongameli wezano PF ngenxa yokuthi phela ngabala lwazi njalo lokuthi bacubungule izinto bezimele bebodwa ngemicabango yabo balandela lokho abakutshelwa libandla lezano PF kodwa ke kubuye futhi konke abakuchoyo besekela yonke into ephathelane lomongameli kubangelwa ukuthi balokwesaba okukhulu kakhulu kabakhulumi bezicabangela bona bakhuluma ngendlela yokuthi balokwesaba njalo ngabantu abakhuluma kuyikuthi kuyonke into abayikhulumayo ivelela kumizwa yendlala imizwa yesisu efuna ukuthi badle ngoba vele kuyadliwa phela kuZanu PF
Alo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Ibhalule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Iqula lesadaka elifike elizweni izolo lilanda ukuzehlola ukuthi umumo oselizweni ulungele ukhetho na likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela elezanu PF lele CCC lamuhla abanye bathi kuningi okumele kulungiswe kulungisiswe phambilini kokhetho okufuna lokhu okufana lokuvumelana amabandla aphikisayo ukwethula imbiko yawo emisakazweni kahulumende lokunye abanye njalo bathi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi iveze ugwalo lwabantu abazavota lonyaka olo electronic voters roll ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana efidlela Ncube
uhambo lwequla lesadakhe bekufanele ukuthi ngabe dala lwenziwa ngokuba luqakatheke kakhulu uqakathekile ukuthi isadakhe ingene kwelase Zimbabwe izozizwela izozibonela ukuthi kambe ngabe abantu balulungiselele yini ukhetho oluhambisana leconstitution yeZimbabwe oluhambisana lezimiso zesadakhe kanti ke le African Union yona ngokwayo befanele ukuthi izobheka ibe khona ukuthi khange libone ukuthi kambe silulungile yini ukhetho oluhambisana lezimiso zeAfrican Union labangaphandle kwezwekazi le-Africa okubalelwa i-United Nations bekufanele ukuthi ngabe sebafika bazozizwela bazozibonela ukuthi kambe konke lokho kufanele ukuthi kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo sekwenziwe yini ngakho ke kuqakathekile ukuthi babe khona lanxa nje sebetshiwe isikhathi kakhulu
ukuze liphume lo mfanekiso weqiniso ngesimo seZimbabwe leli qula kumele lenzeni Ncube njalo kumele lihlangane labo bani
Iqula leli kakufanelanga ukuthi lingene elizweni lilalele iZanu PF lilalele iGovernment yeZimbabwe kuphela ngokuba bazatshelwa ukuthi konke uhamba kahle konke kuhle kakhulu imithetho yonke yalandelwa amalungelo abantu ayahlonishwa bazatshelwa into engayisiyo bangalalela abantu banye kuyafana lokuthi nje balaleli opposition kuphela kakufanelanga nxa usiza uzokhangela izinto ezinjengazona lezo ezokhetho kumele ulalele wonke umuntu uzwe kuye wonke umuntu bakhulume lama opposition parties bakhulume lebusayo iparty bakhulume lenhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezokholwa bakhulume labantu nje abeZimbabwe ezigabeni ezihlukahlukeneyo bezwe kubo ukuthi bona bathini bangaze batshela ukuthi bonana lobani ungabonani lobani ngokuba babi bengasezwa lokho babone njalo lokho okuyikho bafanele bakuzwe ngakho ke bafanele babone wonke umuntu olombono ngokhetho lweZimbabwe ongabatshela okuthile ngokhetho lweZimbabwe
yona isadaki aluba na ite ya bona ukuthi hayi ukhetho alukalungelo kwenziwa kukhona okusasilela okumele kwenziwe singabona iphumela egcekeni isitsho njalo yini lanxa lungaqhutshwanga kuhle nje bazama nebatsho ukuthi hayi konke kulungile
khona ngesivumelwane sesadaki kumele kube ukuthi bangabona izinto ezithile zingahambi ngendlela efaneleyo engahambisane lemigomo yesadaki yokubamba ukhetho olukhululekileyo batsho khona lokho iZimbabwe iguqule indlela yokwenza ukuze kuhanjisane lalokho imininingwane lezivumelwane ezakhiwa ngaphansi kwesadaki kodwa ngesikhathi abafike ngaso vele sebephuzile akula nto abangayenza enkulu ukuguqula isimo lesesikhona phakathi kwelizwe okokuqala nje usuku lokhetho ngeke lusaguquka ngoba phela nanku inyanga yokuthi sivota nini kumbe isikhathi sokuthi sivota nini sibhale ku-constitution yeZimbabwe isadaki ayikwazi ukuamenda kumbe ukuguqula i-constitution yeZimbabwe imbono yayo lezifiso zayo kazisoze ziguqule i-constitution yeZimbabwe ngakho kube kufanele ukuthi ngabe bafika kudala bakhuluma lezo zinto zonke ezingahambi kahle ozaguqulwa kusese lesikhathi nxazi iZimbabwe ingafuni ukuziguqula zakhulunywa ke yilaba abaphethe isadaki ukuze kufakwe i-pressure kuZimbabwe ukuthi iguqule izinto ibambe ukhetho olukhululekileyo isikhathi abafike ngaso sesisincane kakhulu akula nguquko ezizaba khona abaza ukukhuluma futhi akusoze kulalelwe nje
Aloke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ehlaziya izombusazwe izimele ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni eArtus ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo lempahla yokudla elizweni sokubangela ukugugudeka kweholo elisanda kwengezelelwa eselikusilinganiso samadola emelika phose angamakhulu amathathu lengxenye US$343 ngenyanga isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi bayazama ukuthi baziphilise kodwa impilo isinzima kakhulu
kulumende banana lokuthi sicela amanzi phezukwethu ana sikhuluma ngeholo okokuqala abantu okumele bakuzwisise thina njengeathuzi izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye zilinde ukuthi yona le impela nyanga kamabasa sithole i-100% ye-RTGS kodwa sihle yadliwa inflation bengayitholi
kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva kuhanjwe phambili kubuyelwe njalo emuva kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into eziqhubekele phambili ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eselifundisa ngayo ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu
inkinga enkulu kakhulu ntateli esilayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba bazibiza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo isikhwama ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama negotiations inkulumo zeholo thina sikhangelela ukuthi zenziwe inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona ukuxoxwa labameli izisebenzi kuxoxwa labantu abadojwa nguhulumende singakhangela i-MJNC liyana osisiliya labana ahlangana labo sekuthiwa bamele thina kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi bemele ubani kula nto enjalo ama-union oqotho thina njengathi i-ATUS bavele abafundi lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo kuba bayazi ukuthi nxa sisiyaxoxa ngeholo sizabe simele izisebenzi sikhuluma siyizisebenzi enye into esihlupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso uhulumende wethu akaze afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo mhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders indaba yeholo izangena idlule ngoba kuzakhulunywa into eqondileyo
manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani njengoba luqhubekela phambili kungani alinalizwisisani lo hulumende
umbuzo lo unzima ukuthi sithi ngubani ozalawula lindaba kodwa thina njengababalisi sesizinikeze umlando ukuthi indaba yeholo lethu sizilweke siqede emalangeni sihlangene singababalisi kungakhathelekile ukuthi ngwayiphi i-union saba ngaphansi kwembumba ethi hashtag teachers for US dollar si matasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana la inqo ngokuba singabuyile emsebenzini siphumile ku online emalangeni nje ngala 15 siyaba lomhlangano wethu wokuqala owe district uzabe usewange emibili silandela lapho siyabe sihlangana khona lababali sisibonisana sithengisana lokuqhakatheka kwe collective bargaining ukuthi iqhakatheke kangakanani sibone ngani indlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka section 65 ngoba singekele kulandela isisekelo sombuso akulenye indlela engasincedisa njengoba yena lo siphetheyo kafuni kusilandela isisekelo sombuso kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into leyo mathupha idlule.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eArtuz ubexoxa icingweni leStudio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze abasakhulayo ukuthi bengaphatheki kudlakela lwezombusazwe. UChiwenga wethule la mazwi izolo kobulawayo emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa owenzele eZimbabwe International Trade Fair Ground. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court eHarare obuthonisa icala likankosazana Mary Mubaiwa wayengumkhosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uze wamiswa izolo ngemva kokuba igqwetha lakhe unkosazana Beatrice Mthethwa ethinge wafunga wagomela esithi indlela abuzisiswa ngayo uMbayiwa kayilunganga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga indaba elisinika zona. Eh, nantu udaba luyakhulunywa lapha. UPresident weMRP umqondisi ekhuluma udaba lwemthwakazi uthume eZimbabwe. Yona ivele indaba esemqoka le. Kuzamela siphume impela eZimbabwe ngoba ama opportunities wonke thina siwathola, siyancintezelwa kakhulu. Masithi siyakhuluma kuthiwa singama tribalists. From 1983 to 87 kusayini unit accord yakhona leyo lonkomo. Kanti unkomo wayesarendiswa lapha kumiso kubulawa kwabantu manje kusukela lapho kumnyaka yonke leyo from 83 to 87 akuzange kube le development even one emathebeleni kwasuka lapho waqhubeke lokho esenze njalo okunye okwesibile abantu okufanele sizibuze khona bazibuze ukuthi upresident weZANU-PF lo vice wakhe mbani kubuye ku-CCC ukuthi upresident we-CCC ubani uvice wakhe mbani abantu besindebeleni bazayibona i-answer ukuthi thina siludlawe ngoba lokubanjiswa into ezitshisayo asiphumeni kawani so
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 yezwa umagalela lapha mayiphendulana nomqondisi. Ngiyacabanga ukuthi bekuyisikhathi sokuthi umagalela la ike ziphendulele kudala umqondisi lokhu ethuka umagalela ethi umagalela lishona umagalela yiwathwathi umagalela bezovane echaza ukuthi kanti vele imbali yabantu bakomoyo ngobani abantu bakomoyo vele yibo mambo abaningi bagcwele ngale sithoneni. So ngiyazibuza ukuthi laba bantu abahlabethi MRP IP with Charles emsakazweni kanti who is MRP ngoba ma kuthiwa i-MRP kuhlala komqondisi why singakazi sizwe u-spokesperson we-MRP ungaphi SG ungaphi deputy president u-deputy president uMangulule washonaphi ombonisa igumbo bashonaphi wonke ama-founders e-MRP uyaxosha umqondisi mayesebuza ukuthi kathi imali ziyapha leyani into ye-MRP leyani is just a person i-stockfeller sikamqondisi nje sokuzenzela imali njalo ngiyasola mina ise-ZANU project ngoba uhlale esithi hey ku-president kungavoti uzama ukusplit amavoti iliza izandla ihlale ku-power uyabo awukwazi ukuthi wena uthi uzaba yi-councilor uzoyenzani uyi-councilor uzoyenzani uyi-MP ngoba uthi hey ama teachers uhola kanjani wena uyi MP ngoba uminister of education yabephuma kuzani still abantu baqhubeka behlupheka so nzama ukuthi abantu ababe wise bengavuma ukukhohliswa umqondisi umqondisi usebenzele isisu sakhe otherwise nje uzabona umqondisi ngekuzwe ukuthi awubotshiwe uhlala ubotshwa abalandeli be MRP abanye base chikurupi manje yena uyadli uyasuta phansi yena yekuzwe ukuthi awubotshiwe uyazothe umqondisi uyadinga umbona sevele ezintabeni esegqoka isikhumba senkaka gqigqi uzambona esekhona engabotshwanga so abantu ababe wise abona onke ama finders eMRP sehamtia labo gasela ababe bonke kuzani so azwazi kuyelela kuzani so ababe wise akayeke la umqondisi uhlale thuka omqabuko ethuka abantu abadala abadala la so akake be wise umqondisi siyacela futhi lati studio 7 lapho uthikele sisitshele ngeRussia lingadlali lesitshela eAmerica thina abanye sizithandela iRussia aya ama capitalist nyabo
salibona studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu lisenzela wona kukhulu elikwenzayo kakhulu liyaba promote abahlabeleli kuba kule 20 years ngoba lilithemba labantu abaningi kakhulu ngoba uma kufika lezi zikhathi zabo ma 7 ntambama kungaba ngama WhatsApp group ababefuna ama audio studio 7 wonke umuntu ayekuzwa ukuthi studio 7 sanamhlanje asikaphuma okuthi ukuthi lilithemba elikhulu kithi
njani linjani ku studio 7 mina ngicela ukubuza ngizwi kakhulu abantu besindebeleni besithi bafunga ukuquma ilizwe phakathi umthwakazi amashona abe wodwa amandebele abe wodwa kanti njwana nanku amandebele aleli South Africa athi afuna amaphepha ngoba akwenza ukuthi babuye ngapha sebebadala kanti bafuna amazwe amangaki balifuna njani ilizwe lawo
studio 7 sanibonani shelele ngayi ngizobeka nje kube kufishane into engikhuluma ngayo nansi bengisithi mina utbotsha kadumiso dabengwa lo lookout masuku akufani noka job scala ngoba one mouth uthi uyananzelela udumiso dabengwa bangene court bathi bayingene court kwatholakala ukuthi abalacala bathe bephuma balalela iambush ngoba ama lawyers lawana udibabhu negqetha uchief justice odumbutshena babesebenza ngomthetho now mouth uthi uyabheka umthetho vele awusekho mawungakhumbula ukuthi uthina masa lo didmas mtasa bese yachaya lwani umlungu lwana wayese ntare labana abantu bagweba ulokuze there was nobody who complained about that even on MTC labana abantu wabalwane egwetshwe ecourt elokuze neparliament so into engimangazayo ukuthi kathi manje abantu vele umthetho weZimbabwe akusela justice has been destroyed so into esikhona ukuthi laphana sokusekelwa kule party justice not country justice and mawuthi yabheka indlela uAndrew Ndlovu bebotshwe ngayo that shows ukuthi ijustice ayise kumuntu esiyasuka eHarare khona ngale ezojumpa nomphile lokuzeni lenkulumane police ukuthi ududelele enye icamp athanda umuntu mayebotshwa ubotshwa icamp next door thank you baba
salibonani basakazi we studio 7 nabalaleli ngiyalivingelela ngikhuthaze ibandla elihle ibandla le triple c ngithi asikhuthalenini si register ukuvota singakhulumi kuphela ngoba hey madoda la ndiyabona imigwaqo sifile izibedlela kazilamithi izano mayiqhubeka ivusa vele isazokhuquluza umnotho njengoba nalamuzwa urushaye sithi abantu abakhuluma ngemali le gold badlala ngesikhathi ngaba kwazi ngabazithulela mina ngabamba amazwi akhe lami ngithi abantu ngabazithulela sibili badlala ngesikhathi kambe umuntu wakhuluma ukuthi vele abasoze bebotshwe kodwa uzothola abantu bebhizi befuna uchamisa ngawe uyakhuluma uchamisa uyedwa yini opposition ekhona eZimbabwe uchamisa kala ma structures bonxa bekhuluma bathi ibandela ingena ama structures ibandela useless but nxa sokubonakala izinto konke amabandla bheke uchamisa ngawe uyakhuluma right uchamisa ethule uchamisa ngekaza khulunyiswa ngomunye umuntu ukutshelwa ngomunye umuntu ukuthi khuluma uchamisa uwriter thule vele nguye yini oyidlayo leyo mali uyakhuluma vele kwenzakaleni yikho amanambi athi ecule enye ingoma ke athi mandebele moda kurimwi kungaba sumanyema abanye abantu bafuna kube yibo abakhonyayo kustudio 7 bekhuluma nxa sebephendula bazonda nxa bekhuluma ngamanye amabandla bethuka bona kibo kuright nxa abanye abantu sebephenduka bebatshela iqiniso liyabahlaba vele khona kunjalo injama nxa iluma imbuzi kuyaqakezwa nxa imbuzi sihlaba inja ubongelela abahlatshiwe abagomele thina kasilanda thina ungazuthuke udlala ngesikhathi yabona
yembingelele enkundleni ingabe linjani lonke basakazi ntemba lapho likhona liphilile ngiyadana ngokuthi ngike ngezwa isikhulumeni samapolisa okuthiwa nguPaul Nyathi ekhuluma into echaya indiva ethi yena akulamapolisa alezimoto ezilayisha abantu isikhulumeni samapolisa akusoqinisa lelo njalo imoto ezigcwele emgwaqweni ama window fiti wonke amaningi labo ngamapolisa siyakwazi lokho kodwa ke ngoba ungeke ulikhulume iqinisa ngoba vele eZimbabwe kubuswa ngamanga okunye futhi elingakukhulumiyo imigwaqo kambe imigwaqo ngendlela efengakhona ingozi zingeke zidalakale yini ngaleyo mugwaqo yebo ama driver amanye ayaphuza siyakwazi lokho abanye balobudedengu kodwa nani imigwaqo yenu ayilungelanga kuhamba izimoto yikho kunye ukukhoza ini izingozi lingakhulumeli isayidi elilodwa kungathi amapolisa yiwo asebenza kahle amapolisa yiwo ke ayephula umthetho bethemba ukuthi ngeke bezwe lutho bayephula umthetho befaka ama uniform bevukelwa futhi ngumthetho siyakwazi lokho commission wamapolisa siyakwazi lokho
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika onguye yedwa onsundu ongusenator kubandla lamaRepublicans umnumzana Tim Scott useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe olwenziwa ngomnyaka ozayo. USkott uthembise ukuba engakhethwa uzamanyanisa ilizwe leMelika njalo wathi uthena elemelika liyisibonelo sokuba ilizwe leli lilakho kulethela abantu inguquko empilweni zabo bengasebenza gadalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisa ngalo Trump labo abangaze bawine. Bachiye nengapi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu uBiden kasoze aluze i-election bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump loBiden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifuna uTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. Sone zizo kuphika i-election lo support uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathi sikabasozi babufotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa kodwa mbona ukuthi amaRepublican amaDemocrats bangalahla nomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi mina ngima ngokuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Hello ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa utheze olulenkume ngokuveza ukuthi uxoxisane lomongameli wakwele Belarus yena engasosisebenzisi kahulumende. Iqula leSADC elifike eZimbabwe izolo lilanda ukuzohlola ukuthi umumo oselizweni ulungele na ukwenza ukhetho likhangelelwe ukwenza imihlangano labamabandla ezombusazwe agoqela eleZANU PF leliphikisayo ele CCC lamanye lamhlanje. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa, ngu Chris Gandhi.